Kuvelile ke ukuthi kulezinye izakhamisi ezifakileyo umbiko lapho kokuthi kulendawo ezilohlupho babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iLuveve leGwabalanda lengxenye yelobhengula lapho abathi bona kukhanya kulezinye indawo kuwana lamalokishi lapho kukhanya kulamanzi aphuma engcolile abathi bona kukhanya ngathi acontaminated ngokunjalo ke bakhuluma into eziningi-ningi ukuthi labantu kukhanya ungathi kule ngozi yokuthi abantu sebegula lo mkhuhlane owezihudo ngokunjalo-ke singeke njengoba kuyisinanzelo ube kuyi-holiday lowo mbiko siwubambile sileqiniso lokuthi sifise ukuthi i-city council bakudingisise lokho kwalesi sikhathi ngeke satsho ukuthi sibili kuyiso yini isihudo kumbe lokuthi kambele amanzi acontaminated ngani ngoba siyakukhola ukuthi lokho kusafanele kube le ndlela yokudingisa singathi i-investigation kuphuma egcekeni kodwa ke liqiniso ukuthi izakhamizi zikhalile kwaba futhi lezinye izakhamizi ezikhalileyo kwenye indawo emahatshula abanye baze bathatha amanzi akhona bayathumela ngamaglasi bathatha amapikisha bayathumelela abantu bayabone amanzi la bekhanya sibili ebomvu
wona umumo wamanzi onjani edolobheni lokwabulawayo sizwa kuthiwa kwezinye izindawo izikotsho sezisoma
well umumo wamanzi emzini wakobulawayo khathesi sawumhlanga njengoba sengitshile ukuthi siyananzela ikhansili ukuthi iyavuma ukuthi emadamu ngala kusela amanzi sebevala amanzi engxenye sesizathola kwezindawo kanye ngeviki loko kuyasitshengisa ukuthi umumo wamanzi awumhlanga ngokunjalo-ke abantu abaningi basuka bayehlasela bezama ukuthi bathatha amanzi kuma-bowls kule ngozi yokuthi abantu bangathatha kakhulu amanye ama-bowls bayasitshela lapho abantu ukuthi amanzi akhona ecine sephuma kancane amanye ecine engasaphumi sokufanele abantu bake bame kancane kubaze bayathole so kumumo wakhona unjalo kodwa i-city council siyananzela layo ukuthi iyazama ukuthi letha amabhawuza kodwa kuliqiniso kwakhathesi ukuthi siyananzelela amabhawuza ayakhulelwa ngabantu ngikhuluma kanje kathesi ngike ngadlula emagwegwe laphana ngabona abantu belayinile kathesi ngasuka laphana ngakhona ephumula ngithola abantu belayinile lakwezinye indawo kulomunye ofaka iplatform lapho wathi emagwegwe abantu labo belayinile ngezinye indlela kutho ukuthi amabhawuza nxa ikhansili izama ukuthi inika abantu amanzi kuba nzima so ke ngokunjalo umumo wamanzi kathesi awumhlanga kodwa nxa esingakutsho yikuthi sigcwayisa nale zakhamizi ukuthi la manzi amanye esiwathatha endaweni ezingaqedakali njengemthombo okuhle yikuthi singawanathi ngoba angamanzi engahlolwanga angasigulisa kuthi labo abagulayo abangabelesi njengoba abantu besitsho siyabaxwayisa ukuthi kungcono sibili kusasa bavukele ama-clinics bayekhangela ukwenzela ukuthi bancediseke ngoba ukuhlala kuphela ezindlini khuluma sezindlini kusuke kusincedo so siyabacela bonke labo bantu ababona ngathi banjalo kumbe ngabantwana abagulayo abazala sibone into abantwana labo siyabahambisa ema-clinic kusasa lokhu ukuthi bancediswe masinya i-council layo nxa ukuthi kulo hlupho lwesihudo masinya ibone ukuthi ingancedisa njani izakhamizi ukuthi singumkhuhlane ongaqhubeka umemetheka kusiya phambili.